Iningi labo baba lihlehlela emuva ekusebenziseni indlela le e-vasectomy bekhala ngokuthi iphambanisa ukusebenza kuhle komzimba wesilisa lanxa abezempilakahle bethi akunjalo. Okugcizelelwe unkosikazi Zandile Mthethwa ongumongikazi.
I-vasectomy indlela yokuhlela ngayo imuli enziwa kubo baba. Kusikwa nje ukuvala ukuthi inhlanyelo kababa ingadluli ukwenzela ukuthi umama angazithwali. Ekusikweni kuvalwa leyo ndlela akukho okunye okuphambanisekayo kubaba. Phakathi kwe-100% singathi about 10% obaba yibo kuphela abayenziwayo i-vasectomy. Indlela yomthambiso iyodwa, indlela yenhlanyelo kababa iyodwa, so akuphambaniseki lutho ekuvalweni kwenhlanyelo. Yonke into iyasala isebenza njengokuba ifanele isebenze. Ubaba uyasala engubaba, akukho okunye okudisturbekayo lapho. Ama-hormones akhe abe lokhu esebenza njengokuba efanele ukuthi asebenze. Laye uzabe ezizwa ukuthi ungubaba sonke isikhathi nxa ehlangana lo mama.
Unkosikazi Mthethwa uqhubeke ethi le yindlela enhle yokuhlela kuhle imuli nxa umama ebhekane lobunzima ukusebenzisa ezinye indlela kodwa kayivikeli imkhuhlane.
I-advantage ye-vasectomy iyikuthi yena ubaba uyabe sevele esekwazi ukuthi imuli yakhe seyanele. Umama akasela ukuthi ukhohlwe amaphilisi abonakale sezithwele uba bengafuni. Akusela expense yokuthi uthiwa umama akahamba akayefaka i-no plant kumbe ahamba ayethenga amaphilisi. It makes ukuthi i-planning yemuli ibe lula. And nxa kuvele kuqaliswa yinhloko yendlu kulula-ke lakumama. I-disadvantage ke yiyona leyo ukuthi it's permanent. Bangehlukana akusela enye indlela ukuthi uba bangazuza abantwana futhi ayivikeli imikhuhlane yemacansini. Ngangcono lisebenzise i-double method ye-condom use.
Umnumzana Mthokozisi Sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi yena kavumelani lale indlela yokuqunywa ngoba kungazakali ukuthi bazaphila bonke okwesikhathi esinganani.
Indaba leyi yokuqunywa kwabobaba i-vasectomy angivumelani layo sibili ngoba njengabantu asikwazi ukuthi uNkulunkulu usidalele ukuthi siphile iminyaka emingaki lapha emhlabeni. What if ngihambe ngiyenza leyo vasectomy umkami angithiye awusesebancane ngibe esengithatha omunye umfazi, lo mfazi uzabe efuna abantwana, ngizakwenzani mina sengihambile ukuyenza i-vasectomy? So I think kungcono ukuthi omama kube ibo bodwa abapreventayo lezi zinto.
Umnumzana Thomas Ncube uthi kumele kusetshenziswe ezinye indlela zokuhlela kuhle imuli kulale.
Kumele kutholakale indlela zokuthi kumbe nxa ngingakafuni ukuthola abantwana okunjengamaphilisi nje ahambisana lalokho okwenzakala kubomama, at least kungcono kulokuthi umuntu wesilisa ehlenzo ukuthenga njengenyamazana lezi zifuyo. Ngibona ngathi futhi kuyisono la phambi kaNkulunkulu ukuthi umuntu ongubaba ethenwe, ngoba kuyenzakala ukuthi ngithole omunye umama kumbe lwane engxe esesehlukene sengithole omunye wokumthatha, lwane engumthetheyo la engxe ufuna umntwana. So nxa ukuthi mina sengiqunyiwe lapha ingane leyana izatholakala njani?
Unkosikazi Silindile Zulu uthi yena akazwisisi ukuthi obaba bayazikhethela kodwa kuncindezelwa omama ukuba babe yibo abazivikelayo.
Ukuqunywa kwabo baba mina ngizwisisani lakho ngoba yesi kuyase kungani ukuncindezelana ngoba kuyabe sokulusizi ngoba kusasa nxa sesiyalene sethola omunye umfazi, umfazi wane yabe sefuna umntwana. So kulusizi olukhulu kakhulu ukuthi sikhanye sesuba kumo baba nxa efuna abantwana ichoice yakhe. Nxa kuyikuthi engafuna abantwana umfazi uyapreventa, ayikhona ukuthi ubabe kunywe vele akwenzakali lokho.
Iningi labo baba livumelana lomqondo wokuthi inani labantwana kumele lihlelwe kuba kubi nxa yena esezaba njengesifuyo. Loba odokotela bethi akulimazi, bona bathi abavumelani lakho lokhu, ngabe benza okunye okungasoze kubavale okwempilo yabo yonke. Abanye omama labo bakhanya besekela obaba kulokhu bethu akukuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.